uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokudliswa kwabesilisa ngamakhosikazi abo. Kambe kwenzakala lokhu na kumbe inganekwane nje? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosikazi Siphiwe Mafusithole, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya kanye loMnumzana Dennis Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Umankonjene uthi kusiko lwakhe kaluvumi ukuba badlise amadoda.
Sithi amanguni hayi asidlisi kuyazila, asiyidlisi indoda, indoda siyidlisa ngobuhle bethu langemzimba yethu. Sisesaba futhi ngoba kwakungabantu besikhosini ukuthi ukufelwa ngumntu nomuntu belitshade lonke kwakungasilethela isinyama.
Kodwa umankonjeni uthi bakhona abesifazana abadlisa amadoda.
Ngempela ayadliswa sibili, baningi abantu abawadlisayo, njalo zikhona ezinye imihlobo evele kulisiko layo. Futhi ma intombazane siyakwendiswa iyasivele iphiwe imininingana yokufika ivele ilungise iqinise umuzwa. Ekuphileni eqinisweni sibili nemathoyilethi ekhaya lapha besithi ma singene erenkini longakufundiswanga kwabo lokungasisiko lula kwabo. Ubefica ogogo behlezi esambuzini laphana bekubuza ukuthi kakusuphi yini, awufuni ngugavele okuncinyane uhambe uyemdlisa. Othathekile bathenge okunye bezithengela impuphu njengelalutho, kodwa ngokuthi engqondweni la uyabe usulethemba uyafika kwenza egumeni kube ngcono uze kuthiwa kuyasebenza. Okunye njanjalo engxenye kuyasebenza. Mna ngithengisenda ugogo wami uMakhumalo wavela wangitshela ukuthi hhayi ngesiko lakithi asikwenzi kayisikho kwakwe. Ngakho ngithe loba ngihlangana lakho kwabanye loba ngikuzwa angisazange ngikulalele kumbe ngikuthande ngoba ngizitshelile ukuthi hhayi asikho kwesiko lakwethu. Kodwa bengihlangana lakho kakhulu omama bekhuluma ngakho. Kodwa iningi babe bedubekile, ubobaba bengahluphi, vele ngxaka yikho lindaba yokudlisa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya uhlala eDaluka eLupane.
Siyadinga okwesiqiniseko okokuthi kathe sinxa ungabuza umuntu uyabumbona ekuhlaleni kwakhe ukuthi ubephila engaluphi uhlobo, kodwa ubone ngemva kwesikhathi setshintshile. Kuyalandelela khona ukuthi ibala lelelo litholakale kumbe inkulumo leyo ibe khona siyingunguza, kodwa ayitholakali iphile ukuthi naye ubani siwadliswa wayenganjana lona umuntu okwalesi sigaba hhayi sephila kanzima. Yikho ke hayi kuyaqiniseka sikuthi kusakhona kusaphila ukuthi abantu bayadliswa.
UMnumzana Dennis Ngwenya uthi kulabo besifazane abadlisa amadoda.
Amadoda amaningi ayadliswa sibili ngoba omama babebekholelwa ukuthi nxa bengadinga imithi yokudlisa amadoda, amadoda azantshintsha evuma ukulandela intando yabo. Abaningi omama bezwayo ukuthi babefuna ukucontrola ama-resources abo baba ngenxa kuyimali. Yena abanye abadlisa amadoda besithi bafuna ukuthi amadoda abengabi bona abanye abafazi engazakhombisa nxa engakuphuma endlini. Then abanye nje abadlisa amadoda umuntu ezithini ufuna ukuthi indoda yenze intando yakhe, ngoba omama laba kwesinye isikhathi babebuye vele ezokwenda engalandanga kuzokwakha.
Kodwa baba Ngwenya kuyasebenza yini konke khonokho?
Bakhona zinto abanye baba ukuthi uyawumazi wena esezongumuntu ophilayo uhle kuhle sivili ngesikhathi sakhe ngingakathathi. Mhlawumbe ebesithathe omunye umama usinazela i-change of behavior, uthole ukuthi umuntu kasengekani wawumazi wena, kumbe mhlawumbe sengani selobuthutha kukhulu kakhulu usephonge uhlale senza intando yomama lo. Kumbe kwesinye isikhathi uthole ukuthi anqaye phakathi kwemihlangano, uthole mama sengiyokhwaza ethi ngakhwaza ubaba babethuke ayehlale khona ngathi konke kuqhanele ukutshengisa khona ukuthi hhayi kusho ukuthi imithi le iyabe isebenza.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besibuka lo nkosikazi Siphiwe Mafusithole, uMnumzana Moven Qhelisa Ngwenya loMnumzana Dennis Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
namasibo.